angazi imbono iyachiyana kona. Ekwenze senza njalo ukuthi singinekele ukuthi nxa sesisuka lapho esisuka khona ke sibe lomhlangano endaweni ethile. Indlela zethu esihambisa ngazo information ebantwini ziyachiyana. Kanti ke singahambisa impumela yomhlangano nje ube nje siwuhambise ku-one central point njengoyizinduna ziyabe ziba ama-chairperson. Sibona azani kuzaba ngcono lokho ngoba information yonke ezabe iphume yabesazakala ukuthi iphume endaweni engaka kanti ukuthi ngilolaloo aphumele yakhe naloo aphumele yakhe. Yikho sibone kufanele sibe le-center lapho kuzakuthi nge once a week sibe le-center lapho kuzabe kulo muntu oyi-center personnel khona lapho onika information ukuthi kuliveki kuhambe ngalindlela. Ya abanye bangacabanga khonokho ukuthi kulokunye siyabe sikufihla kodwa kulaa nto esizabe siyifihla kulo lolu daba ngoba besides inxa sithatha lokho abantu abazabe kukhuluma siyabe sikurekhoda sikufaka kukompyutha. So akulanto esiyabe siyifihla sibi but siyabe sinikekela nje ukuthi information ingahambisa baleli ihambe i-information eyodwa for the entire two provinces.
Nxa sikhangela ukubaluleka kwalolu hlelo kalibona ukuthi lanxa lingaze liluqhube kuhle abantu bazikhulumele kodwa nxa kungela ntathela izindaba uhlelo lolu lungagcina lungasaphumanga kuhle. Abantu sebekhuluma kubi ngalo besithi hayi izinduna omtshana bahamba bodwa bavalela intathela izindaba phandle. Kali kubone kungaba yinkinga khonokho.
Angithi phela wonke umuntu ulelungelo lokutsho lokho okucabangayo la i-constitution yethu iyavuma khonokho nama-constitution amaningi ayavuma khona lokho kodwa njengoba ngisisho lolu daba silihlalele phansi njenge-chiefs council saphuma nakho khona lokho. Yebo kambe asikho konke abantu abangakwemukela ngokufana nayo kodwa indlela esibona ngazani ngaba ngcono ukuthi semukela bemidiya yiyona leyo ngoba kasibaxwayanga kokuphela sethi na hayi phakathi kwesikhathi lapha soze sibe labo sizaba labo kuphela once a week sesiripota ukuthi siqhube njani okweviki yonke. Yebo kambe isolo ngingaza ngibaleke ngizeliba khona.
Kulodaba lwe-Midlands njalo okungenye indawo eyaphatheka kubi ngodaba lwe-Gugurahundi liyatsho ukuthi kuzabonakala phambili ukuthi liyahamba e-Midlands kumbe kalihambi. Kungani kungacaci khonapho?
Njengokutsho nje ukucaca kwakhona kwaba yiyona le ndlela yokuthi ake sicale ngama-province lamabili i-Matabeleland North ne-Matabeleland South. Uthi-ke ingase sibone ukuthi siqhube njani kuma-province amabili sikhangele ukuthi kuyadingeka yini ukuthi singene e-Midlands. Kwaba isisivumelwano sibili esavele sathi siqalisa siyenzelwa lo msebenzi ukuthi siwenze njengezinduna lokuwasinikeza lokho wathi hhayi ake siqale ngama-province amabili ukuthi le e-Midlands sibone singaqeda la mabili.
Abanye bayakusola njalo ukuthi isibone lisithi lina ongaba esemadolobheni owathinteka kubi yilolu hlelo lwe-Gugurahundi uzamele aye emaphandleni aye kupha laye umbono wakhe ngoba kalisoze liqhube imihlangano emadolobheni. Bakhona bakusolayo lokho abathi hayi uhlelo lolu bekumele lube nxa zonke emadolobheni lasemaphandleni ngoba bakhona abantu abasemadolobheni abangasela mizi njalo abangasela indawo zokuya emaphandleni. Lithini ngalokho?
Nakho njalo kwaba yikucabanga hhayiwa okwethisakene njenge-chiefs council njengobudala lwanikezwa ku-chiefs council. Sathi thina njengabantu esivele sikhangele umbuso wethu emaphandleni sinaza ke siyengena kumunicipality senzele emhlangano enjalo asiyiqedeni endaweni zethu lapho esibusa khona. Yikho kwenza lokuthi sithi thina yilela le ndawo akulanduna lokuthi lesikhundla esinganani eziya kuyangena kwenye induna yilela le nduna izakuza imhlangano yayo kweyayo indawo. So sakubona kufanele-ke ukuthi hhayi asiyiphatheni le ndaba eya kulezo ndawo lapha thina izinduna esikhona. Abalaba abanye njengoba sitsho ngabe zwile ukuthi kulomhlangano nje ngela ngalingaka obathi zakhipha ishedule emhlangano yethu bazabona labo ukuthi babuya bazonika ubufakazi babo ngalawo malanga abephumile.
Likhangelele ukuqalisani lolu hlelo?
Sikhangelele ukunaka wona lo njengoba uzaqalisa, kodwa ngaza engisho ukuthi kuzaba yiphi inyanga ngoba kuselezinye izinto ekumele sizenze singakayiqalisa lolu hlelo lokuya phansi. Sikhangele ukuthi ngenxa yenyanga ezintathu zokuqala komnyaka singabe sikhona ebantwini ku-ground.